Endabeni zethu lamhlanje amapolisa lamasotsha sebethwalise nzima abantu abathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni. Lokhe kulokulwa okumangalisayo kubandla lezanu PF esabelweni seMatabeleland South. Imuli zabantu abangamashumi amabili lanye abafele engozini yomgwaqo eTsholotsho zibonga uncedo abalunikwe nguhulumende lokungcwaba ababhubhileyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Business Forum ithi izimisele ukuyavula amafekitali eZimbabwe. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngenani elingaphansi labatsha kudalele cabinet elikhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930 15580, laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.